endaweni zethu lamhlanje uMnumzana Dumiso Dabengwa umkhokhelo webandla lezaphu uthi kungeke kumangalise ukuthi ibutho lingahluthuna umbuso kweleZimbabwe. Uqhubekela phambili ukuxokozela kubandla leZANU-PF kulandela ukuxoshwa kukaMnumzana Emmerson Mnangagwa. Abantu abalandela othi uyinkosi yamaNdebele uMnumzana Raphael Stanley Khumalo bashawa ngamapholisa becela izulu ongekho emasikweni kaZulu. Omalayisha bakhala ngokukhahlanyezwa ngamasela athathela abashayeli bezimota imali. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ngolwesithathu sixoxa ngamalobolo ngesikhathi kule gqwetha elithi ukulobola akukho emthethweni. Igqwetha leli lithi amadoda kumele lawo alotsholwe. Kulivescope lamhla kuhlelo lwabatsha olwele Connection sixoxa ngokuxokozela kubandla leZANU-PF kulandela ukuxoxwa kukaMnumzana Emmerson Mnangagwa kuhulumende. Thumelani imilayezo lwenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebele nje yokuzilibazisa kukhathi lethu ene-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba nezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama ngumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.